Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 olwesihlanu mhlaka 18 kumpandula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje liqongela yakwabazinkulungwane phose eziyisithupha 5847 abasinde kugcikwane le COVID-19 ngesikhathi sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7633 asebefunyenwe belegcikwane leli eZimbabwe.
Namhlanje kulamalunga acatshangelwa ukuthi ngawe Zanu PF Youth Assembly abuye achaya intathela izindaba abantu abadala sibili abafuze bebe ngabazali babo.
Abantu abangaziwayo namhla bachithe umhlangano lapho bekukhuluma umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinasu umnumzana Takutswa Ngaziwori. Bachaya abanye abakade bekhona abagoqela intathela izindaba.
Ngafunda eShimakanga Primary School, ngahamba esecondary eMandawa High School eRishavani. After that ngajika ekhaya ngaqala ukuzofunda ke eChizungu High School. Uma ngicede lapho umali mama wangithatha wangizise eGoli, ngase ngiqala ukwenza umculo lapho.
Ngohlelo Woza Friday kuliviki silomculi wakobulawayo uGertrude Sibanda ohamba ngegama lokuthi Getty Diamond kwezomculo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Liqongela yakwabazinkulungwane phose eziyisithupha 5842 abasinde kugcikwane le COVID-19 ngesikhathi sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7633 asebefunyenwe belegcikwane leli eZimbabwe labulala abangamakhulu edlula amabili 224. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abedlula isigidi 1,379,909 labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu lantathu 33,403. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amathathu 30,211,680 abatholakale belalo labulala phose isigidi esisodwa 946,710 kubika abekolishile John Hopkins University. Abantu abangaziwayo namhla bachitha-chithe umhlangano lapho obekukhuluma umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinasu umnumzana Takutswa Ngaziwori. Bachaya abanye abakade bekulo umbuthano abagoqela intathela izindaba. Umhlangano lo useduzane lenkampani ye-Impala Car Rentals lapho okubikwa kwavela khona imota eyasetshenziswa ukuthumba umnumzana Thawanda Mutshehiwa ngenyanga edluleyo, yena othi wachaywa njalo wahlukuluzwa ngabamthumbayo. Amagqwetha kamnumzana Ngaziwori athi ulimele kulandela lesi isehlakalo. Umthethwandaba wawunqume ukuthi umnumzana Ngaziwori engasondeli duzane lenkampani le kulandela ukubotshwa kwakhe etshengisela phambi kwayo esola okwehlela umnumzana Mutshehiwa. Umfanekiso kamabona kude osenkundleni zokuxhumana ize-social media utshengisa omunye wabesilisa laba bedonsa umnumzana Ngaziwori, ezinye izifundi zisakhuluma, weza abanye bancedisana laye. Intatheli izindaba uLeopold Munende ongumqondisi we-Young Journalists Association uthi amanye amalunga enhlanganiso yakhe achayiwe kulo umbuthano njalo amanye alahlekelwa zimpahla zawo.
Okwenzakale namhla eImpala Car Rentals kutshengisa ukuthi izinto asoze zibe ngcono. Sonke isikhathi lesi besithi uhulumende usithatha ukuthi ezilungisise ezikhanyelisise yena ukuthi hayi usebenza njani le ntathela izindaba, ikanti sesiwubona vele hayi so uwesi namhlanje kula malunga acatshangelwa ukuthi ngawe ZANU-PF Youth Assembly abuye achaya intatheli izindaba abantu abadala sibili abafuze bebe ngabazali babo babachaya abanye bathathelwa ama camera abanye bathathelwa ama phone abanye bathathelwa ama recorder asazi ukuthi uhulumende wethu ucabangani ngathi na intatheli izindaba iposition yethu thina nje intatheli izindaba ezincane ezeyoja ukuthi ukhulumende sokufuze ehlale phansi ecabange eyedwa enxa engafuna ukusilalela kake ayekele ukusilalela kodwa ecabange ukuthi izinto azenzayo lezi zihambelana yini lokukhuluma kukamongameli u-Emmerson Mnangagwa okwe-re-engagement uhambelana ngaphi njalo bona izinto abazenzayo lezi zingabaphambanisa njani ngoba vele ziyabaphambanisa
amalunga enhlanganiso yakho lawo athintekile yini kulolu daba kuyini eliza kwenza ngakho
amalunga ethu kulamanye achayiweyo kulamanye athathelwe amafoni amakhamera omnye uthathelwe iphesi oyinkazana osebenzela enyi online television yalapha eHarare kulabanye iningi bebechaywa bechiywa benjalo kodwa amafoni athethwe njalo bebesitshela ukuthi abantu laba bebengelani lokuthi intathela izindaba bebekuchaya bekubuza ukuthi ungubani ungakhuluma bebelokhu bekuchaya bekungenani vele ukuthi wena uthi ungubani udingani khonapho kodwa amapholisa bathi ebeme less than 100 meters away from lapha de uchaya abantu
lowo ngumnumzana Leopold Monende isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba ezisakhulayo eYoung Journalists Association iYoja obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngesikhathi sokusele insuku ezingatsho lutho ukuba izikolo zivulwe ukuze abantwana abaloba imihloliso lonyaka benelise ukulungiselela. Ababalisi bakhala ngeholo abathi lincane kakhulu kanye lokuthi kabala themba lokuba bazabe bevikelekile ekuthelelweni igcikwane le-coronavirus. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende ubike ukuba izikolo eZimbabwe zivulwa mhla ka-28 Mpandula emizameni yokuphathisa izifundi eziloba imihloliso ngenyanga kaLwezi ukuba zinelise ukuthola isikhathi sokulungiselela limhloliso. Kodwa ababalisi bayakhonona ngendaba zeholo labo lesimo sezikolo besithi bafuna uhulumende alungisise izikhalazo ukuze babuyele ezikolo bejabulile. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS, umnumzana Nation Mdzitirwa uthi iholo lababalisi selincane kakhulu okuza kwenza bengabuyeli ezikolo.
Mhlaka 28 asibuyeli emsebenzini ngoba kuyakhanya ukuthi umqatshi vele kasihloniphi nxa ubona umama or ubaba ulabantwana onguteacher ehola $30 kuyakhanya ukuthi uhulumende vele kasihloniphi ngala ndaba lewelfare yababalisi
lokhu kusekelwe ngunobhala wenye njalo yenhlanganiso yababalisi eye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ umnumzana Takawafira Joe yena othi bafuna iholo labo baliphiwe ngedola lemelika
government must pay salaries that resonate with the salaries that teachers were getting in October 2018.
Teachers were getting PTUZ sithi uhulumende abhadale ababalisi imali engangaleyo esasiyihola ngomfumfu ka-2017. Imali leyo yayi $500 kusiya ku-520. Uhulumende ngeke athi imali yabantwana bezikolo ifike $30,000 RTGS. Thina sihola $3,000 to $3,500 RTGS.
$3,800 to $4,500.
Omunye umbalisi unkosikazi Rumbitsa Ijiri uthe isimo esezikolo kasivumeli ukuba bagcine abantwana babo.
Thina soze sivule izikolo, asilamali yokugada, sibuyela emsebenzini ngoba imali efuneka nxa ugada usemsebenzini imali yase-America. Thina lapha sithola ini amabond.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Matthew Ndlovu ufundisa ekuwatsana yena othi ngesikhathi se-COVID-19 kumele uhulumende avikele izifundi lababalisi ukuba bangahlaselwa yilo mkhuhlane.
Inhliziyo zethu zibuhlungu kakhulu. Ukuvula kwezikolo hayi kudlala sibile kwenziwayo. Akula malungiselelo ayenziweyo. Izikolo akula mali ukuthi kuthingwe iPP le ifunakalayo. Kunzima izikolo lapha kula into enhle lapha.
Inhlanganiso ye-ATUS namhlanje ilobe lomphathintambo wezemfundo umnumzana Pho Mavima lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Incwadi ikhalaza ngemali lesimo sababalisi ezikolo ikakhulu emakhaya lapho abathi ababalisi bafuna imali engcono ukuze babuyele emsebenzini. Imizamo yokuza iceli kahulumende ngodaba lweholo lababalisi yehlule ngoba umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ubengadubhi ucingo lwakhe njalo engaphenduli imibuzo ayithunyelwe kumakhala ekhukhwini ngeWhatsApp. Kodwa uNcube utshe idayi lephalamende ngeviki edluleyo ukuba uhulumende uzama ngazo zonke indlela ukulungisisa udaba lwemali zezisebenzi kahulumende ezigoqela ababalisi. Kodwa ethi uhulumende akalayo imali yeMelika yokubhadala izisebenzi zakhe esithi lapho ekhweza iholo uzaholisa ngedola leZimbabwe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ikhomishini elwisana lokumemetheka kwenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission kumbe iZAC ibikwa isedolobheni lakoBulawayo lapho ecubungula khona iziphathamandla zaleli dolobho. Kumaviki amalutshana asanda ukwedlula wethulwe umbiko othi usibalikhulu wedolobho leli umnumzana Christopher Dube waphiwa inkalakatha yestanda sokwakha indlu phansi kwesivumelwano sokwengezelela iminyaka yakhe yokusebenzela leli dolobho. Lokho kubikwa kwadala inkulumo yokuthi kungaba kulokutshaya amanzi kudaba lokwabiwa kwezitanda njengalokho okwenzakala eHarare lapho okwabotshwa khona amakhansila lomeya wedolobho. Ikhomishini yeZAC ibikwa isikhulumisane lenhlanganiso yezimbalwa ezakoBulawayo icubungula lolu daba. Inhlanganiso yeBulawayo Residents Association ngeyinye inhlanganiso lezi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Injongo yabo ukubuya lapha bazocubungula lokuzwisisa ukuthi kwenzakalani esingathi na-effect finding mission. Lokho babuyile bakhona bazibuyele bona kodwa-ke ngenxa yokunanzelela kumbe ngokuzwa umkhosi obuhlatshwa ngabantu ngokwenzakala edobheni lakoBulawayo ikakhulu indaba ekhanya kuyiyo sibili emqoka abayilandileyo kuyindaba eyokwabiwa komhlabathi. Indaba leyo uNiyana Mastenzi ukhanya ngathi yiyo abakhanya becothalayo kakhulu bazwisisa ukuthi kambe abantu okwenzayo mhlawumbe nkosi kwenzakalani. Ngileqiniso lokuthi ngalokho bazahamba-ke baye ku-council ngabona labo beyayidingisisa ukuthi kambe lokho okwenzakeleyo komhlabathi okunikwa kwezikhathwa eziphezulu lama-councellors kambe kungabe kulandela indlela zakhona yini. So ngamafitshane yikho esikuzwisisa ukuthi abakulandileyo. Engxenye sebekulandile sesizathola-ke impumela yakhona yokuthi bona sebenza ukucubungula kwakuthiwa ngama-investigations aphumelani. So ngamafitshane yikho engingakutsho ngeZakhe kodwa kuliqiniso ukuthi yes emzini wakoBulawayo ikhona and izocubungula ngendlela esikhathi i-fact finding mission.
Ngaphandle kwestand okuthiwa yaphiwa usibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube, kukhona yini enye inkohlakalo elike lezwa ukuthi ingaba isenzakala edolobheni lakoBulawayo?
Wele kuliqiniso ukuthi kule stand esizwa ngaso ukuthi siyingxenye yama coins of service aphiwa usodolobho wakoBulawayo. Kodwa phezu kwalokho ungananzelela ngale muva kuye kwaba futhi le ndaba yokuthi kuleyinye futhi land ngapha e-Upper Range Mall ekhanya yaliswayo yanikwa umeya lezinye iziphathamandla ngokunye okukhona khonokho engxenye nxa sinanzelela kuyizo indaba ezisegudwini zenezo. Kungenzakala njalo ukuthi sikhuluma ngento esizaziyo kumbe kungaba zikhona engxenye njalo esinye esingazaziyo esiqiniswa ukuthi engxenye yeZAC njengoba isibuyile phose ingabe izokunye thina esingakwaziyo edinga ukuthi izothola ubufakazi bakhona kumbe izothola iqiniso lakhona. So kodwa esikwazi yikho lokho engikubikayo ukuthi yiyo leyo indaba yama-stands thina esingathina i-public knowledge ekhona nje ebantwini eyazwakalayo. Ezinye ezingazwayo ziyabe zingaziwa kwalesi sikhathi.
Umnumzana Ambrose Sibindi yisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawa yiProgressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Live Talk namhlanje sikhangela ukuvulwa kwezikolo ngemva kokuvalwa okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Kodwa ababalisi bekhala ngokuthi kabavikelekanga ekuthelelweni leli gcikwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngabafitshane.
Umongameli Donald Trump wele Melika izolo ubegxile kwezamasiko emhlanganeni wakhe owenzelwe esigabeni seWisconsin ukukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lokudinga umongameli welizwe oluqhutshwa ngolwezi lonyaka. Ngakwelinye icele ancintisana laye kulolu khetho emele ibandla lamademocrats, uMnumzana Joe Biden laye ubekhankasa edinga usekelo lapho akhulume labakumsebenzi ukucitsha umlilo esigabeni sePennsylvania ngemva komhlangano lapho akade ephendula imibuzo yabavotayo kumabona kude we-TV. Umlobi odume ngokusola uhulumende wakwele Uganda uGakwenza Rukira Vashaija ubotshiwe okwesibili lonyaka. Igqwetha lakhe libika ukubana lokhu kungabe kubangelwe ukubhala kwakhe imbali yokuhlukunyezwa ekubotshweni kwakhe ngumabasa lonyaka. Abantu abanakanelwa ukuba ngabohlangothi lwabezomvikela lokulondolozwa kokuthula babikwa bemngenele emzini wakhe bamthatha bayamvalela bengatshongo ukubana bambuphela cala bani.
AbeZimbabwe asebehlala kwele Botswana bakhala ngokuqhubeka kokuvalwa kwemingcele uyindlela yamazwe achiyeneyo eyokuzama ukumelana lokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Iningi lachiya imuli ekhaya kodwa ngenxa yokuvalwa kwemingcele abenelisi ukuyafika eZimbabwe. Intatheli izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron khonale kwele Botswana.
Iningi labadabuka eZimbabwe abasebenzela kwele Botswana bakhala ngokuthi abasenelisi ukuyabona imuli zabo kungenxa yokuvalwa kwemngcele, kuthi lalapho kufiwe abanelisi ukuyahlanganela labanye esiluleni. Omunye wabo unumzana Andrew Spanda wasebenzela edolobheni leHabron othi usephose afikise umnyaka lokhe wagcina ukubona iy'ngane zakhe. Okunzima kuSpanda labanye abawusimo esifanayo yikuthi akwaziwa ukuthi imngcele izavulwa nini.
Umnyaka ususiyaphela ungazange uhlangane labantwana njengabantwana abakuma kuma teenage age babefuna ukuthi time and again babe labazali babaqondise here and there. Ngangihawukela sibili abantu ababe lo lockdown belabantu ababo ukuthi babe lesikhathi labantu ababo baba le quality time labantu ababo bebafundisa abafuna ukubafundisa khona.
USpanda uthi uqathekile ukuthi abantu bahlale eduzane lemuli zabo ithuba inengi elingasalitholanga ngenxa ye-COVID-19. Omunye njalo owezimbabwe eHabron inkosikazi Patience Dube leya yena uthi ubone bonke ubunzima isikhathi se-COVID-19 ngoba ehlukaniswe lemuli yakhe.
So kwenze ngazani kuthiwa we come from broken homes of which sisabalele asibonani isikhathi esiningi. Mina personally ngile ntombazana nje ebithena 21 this year. I was really looking forward to celebrating it 21st birthday yakhe, with considering that she's the only child that I have.
Umnumzana Sifas Chuma ungomunye wabalenhlanhla ukuthi imuli ulayo eBotswana kodwa ukuthi imizi eminingi ngabe sichithekile ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19.
Iningi imizi sibile sidilikile ngenyanga zona lezi nje ezingu-8. But njalo banengi ngenxa ye-distance asebenanzelela ukuthi badingana kangaka, ngoba nxa omunye wakho esekhatshana umumusunje usukhona unanzelela esikhathini you get to understand the value of the other person.
Ofundele ukweluleka abantu kusigaba esitheneyo ukhansela unkosikazi Ellen Moyo uthi isimo esikhona asilungelanga impela kahle lenhlala kahle yezimuli.
Khathesi nxa ubaba evalelwe kwelinye ilizwe, umama evalelwe kwelinye ilizwe, sokuletha esingathi yi-breakdown in the family system. Abazali abasenelisi ukuthi bakhulisa abantu babo ngendlela efaneleyo. So khonoko kungaba lama effects esingawaboniyo kathesi esizaphela siwabone sokuphele iminyaka ethize.
Ele Botswana kanye leZimbabwe awukavezi ukuthi uZulu jikelele uzavunyelwa nini ukuqala uchapha imncelemi, kodwa sekulezibonakaliso eziningi ezikhomba ukuthi amazwe aseqala kuyekethisa kancane kancane isiqondiso ze-COVID-19 leSouth Africa libike ngolwesithathu ntambama ukuthi imncele izavulwa ekuqaleni kukamfumfumu. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseyabona kwele Botswana.
Bayakhala abantu ngokwenziwa yiSouth Africa isanda ukuthuma abantu ukuthi bayekhulumisana labeZimbabwe, kodwa abahlangana labezana uPF kuphela. Iqula ebelikhokhelwa ngumnumzana Ace Magashule lithi lizaphindela eZimbabwe ukuyakhulumisana labamanye amabandla lenhlangothi ezichiyeneyo zempilo, lanxa abezana uPF besithi lokho akusoze kwenzakale. Uhulumende uyalandula ukuba bazwa ngabaningi ukuthi kulokuhlukunyezwa kwabantu ngabezomvikela kanye lokwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe. Ake sizwe kwabanye abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp ukuthi bathini ngequla le-African National Congress elaya kweleZimbabwe.
Kungasuka iqula elingaka mpela lihamba kuthiwa liyeZimbabwe liyokuzwisisa, bese befika bezixoxela beziphuzela amatiye nje besikholisela nje yazi besikholisela bezidlela izimali zesizabantu zesitates. Shame bantu, shame kubo. Ngibuhlungu kakhulu ukuza ukuthi abahambile nje bafika laphana basixoxela nje labantu bezana uPF nje bebekhulumana. Ungathi ukhuluma usizwa kuzwakala udubo olungaka, nawe ulubona mpela kwenza ngathi kawuluboni. Bese lifika lihlala ematafuleni abukhazikhazi impela lisidla liphuza amatiye liphuza amawhisky lisikholisela lizixoxela nje lisuka lapho lifly libuya lizohlala phansi. Shame kakhulu mani, yazi lusizi kakhulu mani. Kodwa ke anyway lizoze lifika usuku lokuthi khona uNkulunkulu uyahambelelelana lizwe. Bakhalile abantu mani, bakhalile bakhalile bayakhala namanje basakhala impela, basekuhlupheyeni impela basekuhlupheyeni. Shame. Hayi lo khuluma elishakwane elikhulu khona le plant esigabeni sakusuhuhu. Ukhanyani ngegama, ngiyabonga. Amen kuleyo ndawo.
Into eyenziwa ngo-Ace Magashule negrupu yakhe beyenza besiya kweZimbabwe lasi uhambe ubaleka Mbete naye wafika izinto efana Ace Magashule. Ilizwe leZimbabwe angiyeke lalungiswa South Africa, kwa South Africa ngelinye lelizwe elinenkohlakalo enkulu. Lo Ace Magashule wakhona nguye futhi omunye umuntu ohamba phambili ngamacala eSouth Africa leSouth Africa. So ilizwe leZimbabwe angiboni iSouth Africa isilungisela ukuthi silungise ilizwe, asizilungisele thina sodwa, sihlale phansi silungise njengomdeni. Abangaphandle nje akukho abazosiza ngakho, bazohamba bane betiyabheka amamayini abo nani nani.
Mr. Zikari lapha eJohannesburg eSouth Africa. Mina bantu beStudio 7 nginesikhalazo bengicela lingibuzele mayelana nesimo seZimbabwe lesokuthiwa labantu bethunywe uRamaphosa, ngoba phela sizakuthiwa kuthiwe hayi akula crisis eZimbabwe lokuzeni, problem ekhona i-social network. So umbuzo wami ukuthi behluleke njani ukubabuza uba i-social media yayikade ikhona yini, yiyo yini yaxosha abantu abayi-5 million elizweni? Kumele bababuze leyo nto. Abantu abayi-5 million abakhelizimbabwe baliwa ngaphandle, 3 million zesisemzansi bebalekela ubunzima, kambe asiyo crisis nayo naleyo? Umbuzo wami ulapho. Ngibuze nje leyo nto njalo futhi walibona ilizwe elingenamali uma kumabhenki, abantu balala, abantu abadala abapentshini ama-70 years balala imali nebhenki 2 days uzothola imali, kodwa uthola imali enele ukugibela ibhasi kuphela, kodwa bekusothiwa there's no crisis.
Laba ngabanye abasithumele imilayezelo yabo kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ulakho lawe kusithumezela umlayezelo wakho. Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wakobulawayo uGertrude Sibanda ohamba ngegama lokuthi Getty Diamond. Yena ke uthi ucula umdumo awubiza House Kwasa le Afro Pop. Asizwe nexoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Baby, unomonzani umba kwenyu unogara uriko.
Ugeti Diamond uzelwe ngomnyaka 1997 esiqintini sensiza ngezansi yamandebeleni. Wakhulela edolo khona kanye enkabazwe. Labaqale khona isikolo semfundo yaphansi. Njalo wazibona ukuthi uli diamond lomculo ngokwalo esemncane.
Ngafunda eShimakanga Primary School ngahamba esecondary Mandawa High School eShabane. After that ngajika ekhaya edolo because mama ubeseshonile. Ngaqala ukuzofunda ke eChizungu High School. Uma ngiceke lapho mama wangithatha wangizise eGoli ngasengiqala ukwenza umculo lapho. From 2014 ngifisa ukwenza umculo but ngazoqala ke ukurecord i-album yokuqala 2015.
Usebenzile uGetron umculo wakhe wetholakala emakhasini wonke athengisa imculo.
Mina ama-album i2 nama-single track i3. First album yami ngayirelease ngo 2015. Yayitha uziqhenye mna yayinama-tracks i7. Ngazoreleza i-album yes 2 ngo-2017 okuthiwa Qaphela nayo yayinama-tracks angu-7. 2018 ngareleza i-single track House Kwasa ethiwa khona Kibuyile ngayicula ngesiTswana.
Wakhe ubethanda ukulalela abaculi abalodumo njalo yena uGeti Diamond uyakhuluma indima eziningi-ningi ezijiyeneyo.
Ngikhule ngingumuntu othanda umusic kahle kahle. Mangibona uBrenda Fassie, Beata Mangethe, Slizer, into ekhona yangigqugquzela ukuthi ngingayiyenza nami umusic even ngiwumuntu wesifazane. Ngolwimi luphi ngacula ngesiNdebele, ngacula ngesiTswana, ngacula ngesiSuthu, ngacula even nge-English. Lonke ulimi nje engizwa ukuthi ngicule ngalo, ngifuna ukubhala ngale ingoma, ngiyacula ngalo. Ngenza njalo ngiculela umhlaba wonke.
Isikhathi isilomhawu madawu phosela ilizwi ukubalaleli ungakahambi.
Ngicela isupport ebantwini. Ungagugula nje igama lami Geti Diamond uzothola omusic wami lapho. Ungakhona ukungithola uma ufuna i-CD, ungangithola ku-Facebook ngoGeti Diamond. Ungakhona ukulayika i-page lami Geti Diamond fan page ku-Twitter Geti Diamond. Abafuna ukumbamba ku-WhatsApp bangangithola ku-0653288720. Ngiyabonga.
Besilibazana lentombazane esakhulayo edabuka edolo uGeti Diamond. Kuhlelo lwenu liluthanda abalaleli lwe Hoza Hoza Friday. Ngibe nempela sonto elithukela igama lami ngu-Ezra Jesus Bana.
Singahlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abantu abangaziwayo namhla bachitha-chithe umhlangano lapho bekukhuluma umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinaso umnumzana Takutswa Ngaziwori, bachaya abanye abakade bekhona abagoqela intatheli izindaba. Kuhlelo Woza Friday kuliviki besilomculi wakobulawayo uGetron Sibanda, yena uhamba ngegama lokuthi Getty Diamond kwezomculo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.